Abe action plan bathi bazafaka imali edlula ingxenye yesigidi samadola kweMelika i-$583,000 ezencedisa abalimi abangomama abafika amakhulu amahlanu esiqintini seGwanda. Lolu hlelo lubizwa ngokuthi Renewable Energy Empowering Women Farmers Reef luza kuqhutshwa emahodini amathathu eGwanda abalisa u-Ward 11 eNtalale, u-Ward 12 eGungwe kanye naku-Ward 13 eSengezani okuzindawo ezihlezi zibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo edolobheni leGwanda ngolwesine, uNkosazana Melody Makumbe, umqondisi wenhlelo ze-Action Plan, uthi lolu hlelo luzancedisa abalimi ukuthi bavule izivande ezizasebenzisa amanzi abhontshwa ngamandla elanga isola.
Abalimi laba ngabalimi esizabancedisa ukuthi balungise izingadi ezizaphompa amanzi ngamasola, sebenzisa amasola. So sizasebenza lezi ngadi ezifika zona ezingu-9. Umsebenzi lo ngumsebenzi ole mali efika yona $583,000. Yiyo imali ezahamba ebadaleni ukuya bancedisa. So injongo eyomsebenzi lo kakhulu yikuphakamisa bomama, kusetshenziswa indlela ezokupompa amanzi, kusetshenziswa amasola.
UNkosazana Thandekile Dube obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Action Plan uthi loba nje lolu hlelo luhlose ukusiza kakhulu omama obaba basoze bavalelwe phandle.
So antisithe silabantu abayi-990, so 75% mbi 3/4 yabantu labantu kufanele kube ngomama. 5% leyana kungaba ngobaba. So uthi omama yebo noma bebaningi ku-project yethu kodwa obaba kabasali phandle. So yikho ethi twin tracking ngendlela esebenza ngayo, indlela ezimbili ezihamba emaceleni celeni ezihlangana kwenye indawo. So uthi labo baba labo bazasebenza labo kulokho asikuthi i-gender mainstreaming, ukuthi labo bezama ukuthi besebenze labo ukuthi bebone ukuthi omama labo bazuza amathuba afana nayo labo baba.
Ukansila kaWard 12 umnumzana Bhoko Linyane uncome enyathelo elithethwe i-Action Plan lokusebenzelana labo mama esithi yibo abaziphetheyo emakhaya.
Ngibona ngani kungani si-consider i-gender ukuthi omama yibo kakhulu abakhangela eze-logistics emakhaya. Yibo kakhulu abakhangela eze-logistics.
Omunye njalo ukansila umnumzana Costa Ndlovu okaWard 11 eNtalale uthi inyathelo lokusebenzelana labo mama lilungile ngoba bebevele bencindezelwa phambilini.
Inyanga ezinje esikhathini semva bebengatholiswa amathuba kwezomnotho, bengatholiswa vele beyandela ihlaliswa ezimakhaya abantu abacindileyo. So now khathesi sekuzanywa ukuthi banikwa amathuba labo okuphumela egcekeni bayenza ama-business.
Kusenjalo kolunye udaba, otshengetsha abalithumilane abakhuluma ulimi lwesitshona sebemiswe phambi komthethwandaba besetheswa umlando wokubulala omunye wesindebeleni uNdodana Ncube ngemva kokuqhamuka kodlakela lwemihlobo evova eGwanda kuliviki. Abasola laba abasuka endaweni ezivalisa emaswingo Gokwe kanye leMberengwa ngabasakhulayo ababalisa uSamson Chiombodo, Tererai Guri, Tinumvonga Joe, Meliusi Dube, Tinache Mnengezo, Tinache Mtasa Sasa, Praise Gondwe, Joseph Chuma, Lenmo Makonese, Comfort Ncube, kanye noProsper Nyoni. Laba bavalelwe enkantolo eGwanda njalo bazaphenduka emthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Umthutshisi utshele umthethwandaba ukuthi laba bahloma ngamahloka, amabhemba, isigodo kanye lamatshe bayahlasela uNcube labane bakhe okwadala ukufa kwakhe. Abane bakhe abangamathumi amabili balimala kakubi. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission sisolele esisehlakalo njalo ithi izadingisisa isisusa salolu dlakela. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Ngu-Albert Ncube.